Impact ye COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe inlutshwane kakhulu ngoba vele umkhono wethu uchayekile. Ungakhangela kwamazwi COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele adezivele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bekungela competition evele emazweni ngesikhathi salese COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi simo se-economy seZimbabwe singatshintshanga loba ukuba ngcono. Sananzelela ukuthi loba after COVID ilizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal. Siyabe singatholanga lutho njalo siyalokhu sichayekile ngendaba ze-economy. So i-COVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomi-economy weZimbabwe.
Yebo umnotho ubuvele uzifele kungakafiki i-coronavirus kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe.
Esikukhangeleleyo ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi kunormal settings ngoba abantu babe sebekwanisa ukuya emsebenzini njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana i-economy it is mostly majority informal and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi kuvaccinatewa abantu kwenzakala kathesi. Kubana abantu bazabuyela emsebenzini beyezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu njengoba sengingatsho ukuthi i-informal impact enkulu ye-COVID isebantwini laba ba-informal sector ngoba i-formal sector yethu limited ku-affectile yesi productivity in terms of amakampani but ngikhathesi ungananzelela ukuthi ama-anchors e-economy yeZimbabwe i-agriculture le-mining aqhubekile lokhu esebenza loba andawo under lockdown. Uzakhangelela ukuthi vaccination le ingaqhubeka ingaqala ifuze iqale khona ngale ubona labo esikhangelela ukuthi babathova iproduction ku-industry eZimbabwe ukuze kungani kaba lobumpyelo entweni zomeconomy kodwa ngokuqinisweni impact itifela itholakale kakhulu ebantwini abakwi-informal sector ngoba yibo abamileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye-COVID-19.